sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphuthelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 kwabakazi 2022 Mokeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Pasadena kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethondaba amalunga alo avalelwe okwesikhathi eside. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo okwenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi obhadalisa ingatsha zakhe imali eningi kakhulu nxa ethe aphiwa umsebenzi. Kuliviki kuwoza Fridays lomculi odabuka eMbembeswane uXolani Jongwe uhamba ngegama elithi OxD. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Amapolisa emngcelweni weBed Bridge namhla athethe izimota ezidulayo zelunga lezanupf umnumzana Justice Major Mayor Wajajena ubotshelwe icala lokweba imali efika kuzigidi ezinhlanu zamadola emelika US$5 million. Iphephandaba leHerald libika ukuba amapolisa anakanela ukuthi Wajajena ubezama ukubalekisa lezi zimota ezihambisa kwele South Africa. Izimota lezi yiLamborghini kanye leBMW. Uwajajena ukhululwe ngemali yesibambiso sebail izolo ngemva kokubojwa labanye abane ngolwesine besethiswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco besiyathenga amagonyethi. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa labanye. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi amagqwetha avela phandle kwelizwe awe-Amsterdam and Partners kawanxuswanga ngoba besola umsebenzi owenziwa ngamagqwetha aseZimbabwe ekumeleni emthethwandaba amalunga aleli bandla asevalelwe okwesikhathi eside engamiswanga phambi komthethwandaba akuqela umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Dole labanye. I-CCC ithi amagqwetha avela phandle kwelizwe alanda ukuzoncedisa ukudinga indlela zokukhulumisana labomthetho ukuze kucandwe isisombululo esizakhokhelela ekuthini batholiswe imvumo abantu laba yokuhlawulela imali yesibambiso ebail njalo bengahlali entilongweni kwesikhathi eside behlukunyezwa kodwa bethonisiswe amacala abo bevela ngekhaya. Lokhu kujonge njalo ukuthi amanye amazwe abelolwazi ngokwenzakala eZimbabwe ngokuphathelane le mithethwandaba edabeni lokulondolozwa kwelungelo lezibotshwa. Umsekelo wesikhulumelo se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uchazisa kabanzi ngodaba lolu.
Siyenze i-press conference sikhuluma ngendaba yokuhlukumezwa kwama-activist ethu la malunga edale lephalamende u-Honorable Sikhala noGodfrey Sole. Kule nto-ke ebikhulunywa ngabantu besithi-ke osikhala-ke bathola amaloya, hhayi amaloya esilawo yithi esingezelele amaloya njenge-TCC ukuze sincedise abakhona ukubana-ke bethole-ke impumela engcono emadala.
Libona kulokunye okungaba loncedo yini ukungenisa amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe?
Abangeneleyo abangaphandle kwelizwe ngabancedisa ICT yona i-regional international lobbying njengabangani bethu thina esisebenzelana labo ke ngaphandle kwamazwe. So bangenele ukubana bencedise in terms of lobbying ngenxa yokubana ke silokuthemba ukubana ke kufanele kube le pressure efakwayo kunhlangothi zonke. Sikhulumile ku-press conference yethu njalo ukubana ke impumela zamakhothi ziyaveza ukubana ke Oscala, they were not let down in Langanese. They were let down by the system in Ubani judiciary. Yokubane Libani Gege Amalunge Lukubana be pure ipel. Ngingaubana umtetu Zimbabwe uklear ubana e judiciary, which is the court kufanele ukuthi kwanise ukupha abantu amaphewu ngendlela ke ebalulekile ngenxa yokubana yilungelo labo. So okusikubonayo kathesi ukuthi everyone lathi sinje wonke umuntu osekwakho wabotshwa siphuma singena emakoti every day ngenxa yokuthi we are being laid down by the judicial system. Okuyinto okufanele ilungiswe kubana ke i-judicial akufanelanga i-acte ngendlela ke e-partisan ngendlela yoku-advansa ke ama-interest ezanupiyefu. Kufanele ukubana i-acte ngendlela independent ngendlela elandela ke umthetho.
Manje likubona kuphumelela yini khonokho elikulwisayo?
So yiyo inkinga esihlangana la eZimbabwe njengozulu wonke jikelele ukubana sokulo mthetho wezanu yikubona uwasikajena nxa kuthiwa utshontshile more than 5 million kodwa usepre-bail. Kodwa-ke laba abadimanda amalungelo abantu lokubuza ukubana imali zenga abalwisa i-corruption iba babotshwayo.
Ngokutsho kwebandla lenu lithi kule mthetho emibili elizweni leZimbabwe lihlose ukuthi liza kuqondisa njani-ke khonokho?
So kulo mthetho wezanu lo mthetho wezulu wonke jikelele kuyinto okufanele siyilwise thina njengabantu beZimbabwe. Asonto ye-TPC, asonto yamaphathi, yinto yokubana izanu ibambe ejudiciary ukubana imisa abantu ukubana bethole amalungelo labo. So yinto okufanele silwisane labo ngenxa yokubana bonke abantu abasemadali ababotshwayo they are being let down by the judicial system ngoba yiyo okufanele ukuthi iprotekthe wona la malungelo.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa loGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi usethatha amanyathelo aqinileyo wenqabela ukutshontshelwa ngosomabhizimusi ababhadalisa ingatsha zakhe imali enengi kakhulu nxa ethe wabapha umsebenzi. Lokhu kuza ngemva kokuba umabhalane kugatsha lwezemali uMnumzana George Kuba Matanga etshele umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende nguye obangela ukudilika komnotho ngokubhadala amabhizimusi amenzela umsebenzi imali edlulisa kwamalawulo. Le yinto ecunule uMnangagwa. Kumbiko awethule namuhla uhulumende uthe usomabhizimusi kanye leziphathamandla zikahulumende abazatholakala bephatheka ekuchaphazeni imali yakhe bazaphathwa ngesandla esilukhuni. Uthe njalo usizacubungula kabanzi umsebenzi oyabe wenziwe yilawo ayabe ebaqhatshile engakababhadali. Uhlaziyo lolu daba siqoqwe losomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu.
Okusimangalisayo baba Nkomo yikuthi amanyathelo la ngikhona ethathwa kakheshi yinto ebesivele sikhangelela ukuthi uhulumende eqalisa ukufaka ama-systems efaka ama-administrative committees efaka ama-oversight committees o-public accounts committee labo auditor general izinto okwakumele ukuthi vele kuqalwe ngazo zibe vele zihlelekile ekuqaleni nje anduba kusetyenzwe ama-ministries nje lo msebenzi yama-line ministries yonke. Yinto okungamelanga ukuthi uhulumende athi usekhala ukuyenza kahle kathi kwakuvele kumelelweni.
Kahle kahle okwenzakalayo lapha inkohlakalo kuyini kahle kahle?
Okuphuma sobala kube segqekeni baba Nkomo ukuthi inkohlakalo eyenzakalayo lapha ngoba sikhangelela ukuthi vele okokuqala ingcwethi zikahulumende ma kumbe ithenda kumbe umsebenzi okumele wenziwe kuyabe kumele ukuthi andubana bamukele labo abazafeza umsebenzi kahulumende baqale badingisise bathwayisise babe leqiniso lokuthi indleko kumbe nentengo zalowo msebenzi yimi kanjani. Ngakho akumelanga ukuthi kuthi sokwenziwe kwabhadalwa imali bese kusiyavumbuluka kusasa ukuthi khona uhulumende lengcwethi zakhe eziqeqeshileyo ezakufundela emakolitini ukucubungula imisebenzi enjengayonaleyo zikhangelazo sezimangala ukuthi kwenzakale njani. Mboni ngani okuphuma nje egcekeni lapha yinkohlakalo eyenzakalayo.
Abanye bathi idla lapho ebotshelwe khona. Siyabona uhulumende uthi sekunanzelela ukuthi esikhathini esiningi abantu ngitsho labo somabhizimusi abazimeleyo ayabe esebenza labo ethenga izinto kubo bambhadalisa imali enengi kakhulu ukwedlula imali ilina osomabhizimusi elibhadalisa abanye abantu nje.
Iqiniso elikhona ukuthi akwamukeleki baba Nkomo ngoba nasikhuluma ngohulumende sikhuluma nge-taxpayers money sikhuluma ngesikhwama zikaZulu okuqakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi kulomsebenzi kahulumende okumele wenze kumele kube kwenziwe ukucubungula okujulileyo kakhulu.
Umnumzana Alex Ndlovu ngusomabhizimusi. I-commission elawula ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu bafuna ugwalo loluhlu lwamagama abalilungelo lokuvota olutsha kumele bekhokhe ikhulu lengxenye lamadola emelika $150. Imali le yehlile isuka kumadola angamakhulu amabili $200 iyakhokhwa yilabo abadinga ugwalo lolu olujulileyo lwabavoti ngomnyaka ka-2017. Izeki yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla ithi abafuna i-voters roll endaweni lapho kuvotelwa khona kumele bekhokhe amadola angamajumi amabili $20. Abafuna uluhlu lwe-ward bazakhokha $25. Isigaba sonke kumbe i-constituency $30. Kuthi ke olwesabelo luzathengwa nge-$60. Izek iti abantu balakho ukukhokha imali le besebenzisa eZimbabwe ehambelana lesi sindo sedola lemelika emkambo wezimali kahulumende. Inengi lisola amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi yena othi ababikwa babulala abantu ngesikhathi seGugurahundi abasoze bejeziswe ngoba uhulumende kamoyi uRobert Gabriel Mugabe wabaxolela ngokubanikeza i-amnesty lapho kusayinelwana isivumelwano se-Unity Accord ngomnyaka ka-1987. UMnumzana Ziyambi Ziyambi ukhulume amazwi la eseGeneva kwele-Switzerland ngolwesithathu emhlanganweni wekomiti yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations okuqeda inkitabetshabi we-UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ubebuzwe ngalolu daba ngelinye ilunga lelikomiti le uGay McDougall othe abathintekayo belokhe behlukumezekile njalo akuchasiswa ukuthi udaba lolu lamacala ngkhona kuzabanjwa njani. UMnumzana Jenga Dube waye ngumphathintambo kahulumende obona ngamalungelo abalwa impi yenkululeko njalo waye kuviyo leZIPRA elilunga njalo ledalele iPolitbureau yebandla leZANU PF walingena ngemva kweUnity Accord uthi kavumelani loMnumzana Ziyambi Ziyambi.
Kule Peace and Recreation Committee leya ilokhu isebenza nezinduna njengobupresidenti lokhu ehlangana nezinduna ngifuna ukubona ukuthi singaphedwa njani. Into eqakathekileyo yokuthi xoliswane kunyelwane ubulota njengesithu sakini asithi sodwa futhi esenza khonoko amazwe wonke oRwanda oUganda eRwanda kwaba even worse than owakini.
Ungathi isivumelwano se-Unity Accord saluqeda lolu daba njalo kwaxolelwana?
Ayiseyikho lokho esasikwazi. Bakhona babekhona kanye kuleyo komiti njengabo Sisumasuku Angelina. She's one of the only surviving members engizaziyo. Kodwa uyakwazi ukuthi babevumelene ngani lephepha okunye kwakuyi-gentleman's agreement. Kodwa-ke ayisalandelwa sokukhanya ingathi sokunentsha sokulento ezintsha kakhulu phakathi kovumelene kwakukhona.
Kodwa abantu yebo baxolelwa yini ababulala abantu ngesikhathi seGugurahundi?
Uxolelwa phela uma uxolisi. So kunzima ukuthi ngisho ukuthi baxolelwana ngoba uzange uxoliswe.
Ngezinye indlela awuvumelani lo mnumzana Ziyambi Ziyambi?
Ithi mina uma into ingazange ungela lutho lokuhluphayo waseyifamili yakho ingazange iwele endaweni ungatsho ukuthi hatsho kwaphela. Kodwa-ke umuntu ungabalikayise noma ikanina kasozavuma ukuthi sowuxolisiwe. Hluphayo nje ukuthi into leziyahamba zife ebantwaneni bethu asizingafuni kube njalo atisifuna kuxolelwane kuhlalwe phansi khunyelwane umlota phele into yonke phele ibe njalo
kodwa laye umnumzana ziyambi uthi wathinteka ngalesi sehlakalo ngoba ulezihlobo lazo ezabulawayo ngakuthi ngamadizide
hawu bangaki ngaba 1, 2, 3 ba ungabulawa ngamadizide but the main issue bakuyinto yezidangile
lo ngumnumzana Jinga Dube isiphathamandla sebandla lezanu PF ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likazulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngesikhathi segugurawundi
okulusizi vele kufuze siqale sikuvumelane ukuthi enkulumeni kaziyambi uyavuma ukuthi benze icala okudanisayo kodwa kungamangalisi yikuthi uperpetrator evuke esesithi yena usezinike amnesty mbona ngazathi lokhuyana isedla yokuphambana kubeni ikuswela ubuntu lokungahloniphi ama-victims ombhuqazwe ubusuzibuza ukuthi kathi right uma esithi kwankona lo daba osalalungiswayo ebalanje into eziningi-ningi umbuzo yikuthi kathi abatshona bekulanda lapha bezohlangana lezinduna kuyini anti umkhula wakhe wathi khona udaba lolu kalulungiswa so mbona athi konke nje khonokho akutoyo akuvumelani laba kwenzayo kodwa uma sikhangele inyanga ka-Augusti sesiyenelise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubana umnankagwa ehlangane lezinduna kodwa umnyaka ogcwele kakukho ngitsho lokhu kodwa osokwenzakele akunamhlangano ngitsho lo kodwa osobanjiwe zinduna so kuyatshengisa ukuthi kudlalwa njengabantu
lo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye-ibheju likazulu elwela amalungelo abantu abathinteka ngegugurawundi silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa njalo lo mnumzana kuchachaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-CCC
inkulumo kaminister uziyambi ziyambi ngiyizwile njalo ngokubona kwami inkulumo yakhe inkulumo engasiloqiniso kumele sinanzelele ukuthi ubekhuluma ekhuluma lamazwe amaningi eku-international forum so esikukhangelayo lapha yikubana umthetho wamazwe international law ingabe ivuma yini ukuthi abantu ababuye babhuqa abanye benza ukuthi yi-genocide bebabulala bebahlukuluza kabuhlungu kangaka kungaba yibo yini abaphinda bathi bona sebenikane i-amnesty ngibona ngazani abalaleli labo ngekhaya bayabona ukuthi into enjalo iyabe ingayisiyonto elungileyo ngokubona kwami-ke iZimbabwe yikho sikhuluma ngokuthi kumele siyikhulule kumele kulwiwe sisebenzisa amavoti kuze kube lohulumende omutsha kumele kube ngumuntu ofresh umuntu ongazange waphathe waba lengxenye kumbhuqazwe wegugurawundi ukwenzela ukuthi nxa sesibuza ukuthi labo abenza amacala anje benziweni kube nohulumende okade engaphathekanga ekubulaleni abantu uhulumende ongelabantu abalezandla ezibomvu i-commission leyana eyokukhangela izinto ezake zenza othiwa yi-peace and reconciliation kumele itshintshwe sibe le-constitution eneclose osithi thina ekhangela abantu okuyibo abahlukuluzwayo kakhulu ama-victims we need a victim oriented framework so i-framework ipolicy kakhulu kahulumende yokulungisa izindaba lezi yiyona leyana ekhulunywe nguziyani impi njalo ipolisi yokuzama ukugqibela khonokhana konke okwenzekalayo kuthiwa sikukhohlwe abantu bangeke bakhohlwe into enjalo kungazanga kwaba le process yokukhuluma amaqiniso nokuvumelana ukuthi okonakalayo emuva kuzalungiswa njani namhlanje silokhu silabantwana abangela ama-birth certificate as a result of igugurawundi kathesi bekuthathwa izithupha laba abantwana abanje besehlile ukuthatha izithupha ngoba bona kabazange babe namaphepha nabazali babo abazange babe namaphepha ngenxa yegugurawundi kanti uthini yena uziyambi ngezinto ezinjani
lo ngumnumzana kuchachaphulu ingcwedi ecubungula ezomthetho njalo esiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change uxoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 Ulive Talk namhlanje lokhu sisedabeni lwempumela yokhetho lwaseKenya kanye lokuvula okusemthethweni kwenkampani yeCore Storage Company. Ingatsha zemfundo yeprimary lesecondary olwakwele South Africa lolweZimbabwe zilobelane isivumelwano sokusebenzisana lokwebelana amacebo emsebenzini wezemfundo ukuze abafundi bathi begqiba izifundo zesecondary babe lolwazi lokuthi benze izifundo bani zokufundela imisebenzi abazayenza empilweni zabo. Uthuso Khumalo usiphathela lolu daba.
Abalobele sisivumelwano bemela uhulumende babo ngabaphatha intambo bengatsha zemfundo emazweni wabili. Unkosikazi Evelyn Ndlovu waseZimbabwe osekwethekeleleni kwele South Africa lonkosikazi Angie Motshekga. Lokhu kwenziwe emhlanganweni okhutshelwe Johannesburg kwele South Africa izolo. Ekhuluma esowethu lamhlanje unkosikazi Evelyn Ndlovu uthe iziqondiso zesivumelwano lesi zikuqela ukubambisana ekufundiseni abantwana kusetshenziswa ulwazi lwakulezi nsuku olwe-technology lokwenza izifundo zabafundi zifana emazweni asezansi ezwekazi le-Afrika ukuze kube lula ukuthi abafundi befunde loba kuphi.
Sincedisane ukuimprova i-quality of education in our respective countries ukuze abantwana abaphuma esikolweni babe ngabantwana abale-possibility ukuthi bangaqalisa amabhizinisi abo. Kungabi ngabantwana laba bathi bephume esikolweni bememorayizile kuphela.
Bavumelene njalo ukusebenzelana emihlolisweni yabafundi ekubumbeni izikolo ezilohlonzi zokuxhasa abafundi abehlulekayo nokuxhasana enhlelweni zokuqeqetsha ababalise. Unkosikazi Angie Motshekga uthe kuningi kakhulu abakuhloniphayo ngemfundo labafuna ukufunda emfundweni yaseZimbabwe. Uthe lokhu kugoqela ukuqeqetshwa kwamatitshala nokwaba ulwazi ngenqubo yezikolo ezizimeleyo.
You know, sivumelane ukusupporta nokusizana kwi-areas ze-curriculum. Zimbabwe has got a very good education system. Share notes, share even syllabus, assessments to say what are the things that we can learn from Zimbabwe in terms of their curriculum, their assessments, their learner support materials. They've got very solid, good learner support materials.
Esebuzwa ngodaba lokuthi bazokwenza njani ngabafundi beZimbabwe abazasala esikhaleni ngesikhathi amapermit abazali babo ephelelwa isikhathi ekupheleni komnyaka, umphathi Motshekga uthe lobanje lolu kuludaba logatsha lwendaba zasekhaya bona ngeke benqabele umntwana ofuna ukufunda ngezizathu zokuthi akanamaphepha.
Yebo, mina ngidiye nezaseclassroomini ezamapemithi ama I'm a passport. I would want to get into it because as a minister dealing with it, so I don't want us to cross lines. Our law says any child, my corner system admitters, in a person special CSM admitter. So that's why I'm thinking, my own dana in Fagetasin, Utama paper with home affairs, and Sang and Angala Patas Bakosh.
Paul and Alul Daba, Umpatinda Amon Lovina Ute. Esinye zezivumelwano zabo ukuthi benze kube lula ukuthi abantwana besikolo bafunde ngelanhlupho emazweni omabili.
Abantwana bafunda lapha agreement naye. Sikhangelele ukuthi iSouth Africa yenelise ukuletha abantu babo bezofunda kithi. Njalo sikhangelele ukuthi iSouth Africa nayo ithi owner that. Agreement nale. Ione ukuthi abantwana basale lapho befunda.
Abaphathi ndabo laba wabili bethekelele izikolo ezimbalwa eSoweto. Kwesinye salezi zikolo, iKurtis Nkondo, babone izinto ezenziwa ngabantwana besecondary ezibalisa ukwenza ama-space rocket, ukuhlanza amanzi kusetshenziswa ulwazi lweze-science, ukukanika imota kanye lokufaka amagetsi ezindlini. Le yinto enconywe kakhulu ngumphathi Ntambo Ndlovu. Kulamakhulu abafundi beZimbabwe abafunda kwele South Africa kanye lamatitshala eZimbabwe afundisa khona. Iningi lalaba bantu balakho ukubhekana lohlupho ekupheleni komnyaka ngemva kwesinqumo sikahulumende weSouth Africa esukwesula amaphemithi okufunda ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi ezalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000. Imeli Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uliviki uhlelo Woza Fridays lo mculi odabuka embebeswana uXolani Jongwe uhamba ngegama lokuthi Xoxd.
Banengi abaculi abasakhulayo kulezi nsuku abacula imculo etshiyeneyo. UXolani ngomunye wabo, asizweni imbali yakhe.
Igama lami nguXolani Jume, aka Xoxd. Ngafunda eMajiji Secondary School endaweni esigodini saseMbembeswana kuNkosikazi. Ngaqala ukuhlabela 2004, but I was under carpet. Not in professional level, but I was still trying to get until 2019.
Ubevele
icula engumntwana. Mina from esikolo ngangikukhwaya senza igroup zembube, ngangilida wembube. But vele mina ngangithanda umculo wekwaito ngesikhathi sawo aqabafokati umduma silila. Ila bantu abangenza amazingafisa ukuthi one day nami ngibile ingoma yami. Ngathi nami one day ngacula. So ucula is always in my head ukuthi one day ngizoyenza futhi ukuthi le nto ngiyenza is in my heart.
Ikakhulu eMzansi njalo wacinezela iculo lakhe elithi imali ingenile elo DJ Thira ubaphethe abaculi Jongwe
nama artists ase South Africa at DJ Thira Fiesta Black Nani Ndemo from platform 1 Zanda Zabuza Emza manje ngine track enzo yenza but asikaqeda ukukhuluma no Pep Sodom. Ngacela abantu ukuthi abantu basupport. We need to support. Remember ukuthi we are nothing uma ungena abantu abakusupportayo. Udinga abantu ukuthi abantu balalele music wenu bawudownload, abantu bawushare. Siyajola ngiyatholakala ke mina kuma digital stores music wami yatholakala. Wonke ama digital stores and la ku social media ku Facebook na ku Instagram just say Xoxd uzonthola khona.
Yes, siyabonga kakhulu ke Ezra Jesus Banda khona ngapho ke koBulawayo ungadinwa lokusasa lo keeps doing city ilale.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.